Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wanabukela uStudio 7, ngomgqibelo mhla ka 5 kuNhlangula 2021, ngusithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba nesinqumo sokuthi uyise ayingcwatshwa emathuneni eHeroes Acre. Ezinye izakhamizi emaphandleni zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa leseminyakeni edluleyo.
Kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizer. Kulaba wanzanga wayenze lokhu, hhayi akuzange kube kuba hambele kuhle.
Sizalithulela ezomculo.
Salibonani, 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 ngiyabingelela ngujayezi maravini. Ye, ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume lozulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya, ngimazisa ngemvelaphi kajayezi maravini njalo lohambo lukajayezi maravini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Amadodana kanye lendodakazi kaMoyi umnumzana Robert Mgabe wayengumongameli welizwe sebemangalele induna uChief Zwemba emthethwandaba ngesinqumo sakhe sokuthi uyise ayingcwatshwa kutshaya emathuneni eHeroes Acre ngoba isithi akulandelwanga amasiko akuleyo ndawo. Unkosikazi Bona Mutsa Homi Mugabe, Belamine Chatunga Mugabe kanye lo Thino Tenda Robert Mugabe bathi induna yaphazamisa ngokuthi uMoyi agejwe ayingcwatshwa lapho angelamandla okwenza izinqumo khona. Iqwetha elibamelayo uFungayi Chimwamurombe ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela udaba lolu solukhwezwe emthethwandaba njalo luzacutshungulwa eChinoyi mhla ka-29 kuyonale inyanga. Ngakwelinye icele, umsakazo we-ZBC uthi umongameli Philippe Nyusi we-Mozambique uphakathi komhlangano lomongameli Emmerson Mnangagwa namhla eHarare becubungula udaba lodlakela lwamalwecatsha akulelo lizwe. Ukusenjalo, inhlanganiso ye-Ibheju likaZulu ithi ilitshe ebifuna ukuyalakha elesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi abalitshumi lambili esilobela ngo-1985 lalo selijonjiwe njalo. Inhlanganiso le ike yatshontshelwa njalo elinye ilitshe eyayisilakhile eBhalakwe. Amabandla ezombusazwe athi aphakathi kokukhankasela ukhetho luka-2023 elokudinga umongameli amalunga idale lephalamende lawe-senate ngesikhathi elezanu-PF lisithi lamukela asebehlamukele amabandla aphikisayo njalo liyakhula. Wodwa umnumzana Welshman Ncube umsekeli kamholi we-MDC Alliance uthi inhlelo zabo zikhomba ukuthi ngelakhe ibandla elinganqoba kulolo khetho.
Angophelizani hambise ukuthi hayi uChabuka le-MDC Alliance sokuphelile udilile, kodwa basilandelela ndawo zonke. Bekwazi ukuthi badliwa ngo-2018, bekwazi ukuthi abangeke bawina ngo-2020 ngaphandle kokuthi becinje. Yikho besesaba kangaka ukubona loba sesiyancedisa abantu ukuthanyela amapholisa elandela ebuwe. Iningi yabantu eZimbabwe bakwazi ukuthi inhlala kahle ezweni lelibiza ekhadi ibandla le-MC likhokhelwa nguChamisa. Asethuki-ke ngoba sihlala ebantu siyakwazi ukuthi abantu bathini, siyakwazi ukuthi abantu bafuna. Ye, kwenzakala one or two years lapha selisilagila eChikago. Abanye badinga bona ukuthi indlala siyibambile sugidimisisisu kuyenzakala ezesitadi kuyenzakala khona, kodwa siyakwazi ukuthi ngaphandle kwe-one lapha two lapha i-MDC Alliance iqine njengenjani.
Ikusasa yebadlala i-MDC Alliance iminjani? Sikhangele ukuthi bekulokhe kusiba lama-recalls njalo kuyini elingakuxwayisa abalandeli benu?
Kumele sinanzelele ukuthi ukudliwa kwezanu ngo-2018 kwenza bethuka kakhulu. Sinanzelele njalo ukuthi ukubambana kwama-formations e-MDC ngaphansi kwe-MDC Alliance uhlanga nababe ku-MDC ababe ku-PDP beku-MDC Green sibuyela lapho esaqatiswa khona ngo-2019 kwethu sizanu khonokho yikho igijimela ukuthi izame ukudiliva ibhidluze amakhosi lawa asebawathumbayo basele ukuthi akuna-MDC Alliance kulokhe kune-MDC lani lani bekalibambananga. Konke khonokho kutshengisa ukwesaba. Ngikho babona bedizela kangaka bezama ukuthi badilize babehlukanise, kodwa kusoze sehlukane, sizahlala sibambene. Njengoba sizwa kade sizaba lula nxa sibambisene, sibaningi, sihlangana, sisenze i-convergence, ama-movement of everybody ukuthi siqede uhlupho olukhona lapha eZimbabwe. Ama-record lawa kasoze aqedele babakhona oMzorewa, babakhona oChikawu, vele kunjalo inyanga izaphumiye tshona isozimiswe ngokungamakhanko kuyabe kulokhe kukhaleda ngendla.
Lo umnumzana Weshman Ncube, umsekeli kamkhokheli webandla le-MDC Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ibandla lezanu PF lisanda ukuthi alilasandla kokwenzakala kubandla le-MDC Alliance. Kusenjalo, amalunga e-MDC Alliance abalisa umnumzana Last Mayenge Hama lomnumzana Tungani Rai Matsokere abakhululwe entolongweni izolo ngoba betholakale bengelacala ngemva kokuhlala iminyaka eyisishiyagalombili. Batshele iStudio 7 ukuthi bazaqhubeka belwela ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo elizweni. Uhulumende usegcizelele ukuthi amajekiseni okwenqabela i-COVID-19 azatholakala endaweni lapho abikwa esilela khona engawaba kutsha, njalo uzakwamukela amanye kuyona le inyanga. Lokhu kwenzakala umbiko wethulwe lugatsha olubona ngezempilakahle izolo. Lusithi abantu abangamachumi amahlanu lambili 52 bahlaselwe ligcikwane le-coronavirus ensukwini ezedluleyo, njalo phakathi kwaleli nani abalichumi lanhlanu ngabaxotshwe kwele Botswana ngoba bengelancwadi zokuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni. Kubhubhe oyedwa. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo la kumachomi phose afika 40,000 labulala abedlula inkulungwane lengxenye yalo 1,605. Asebehlatshwe ijekiseni yomuthi wokwenqabela i-COVID-19 sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 682,564. Ingcwethi kwezempilakahle usikhwica mfundo eLopis Banda uthi ngempela uhulumende uluphethe kuhle udaba lwe-COVID-19.
Zimbabwe zingayikhotoza kwezinye usuku, kodwa endabeni yohlelo lokuhlatshwa abantu i-COVID-19 saba ngokokuqala e-Afrika ukuthi abantu bathi behlatshwe ngamavaccine la. E-South Africa bebehlatshwa kodwa bekuyi-trial. Ukuhlaba abantu ukubavikela yaba ngeyokuqala eZimbabwe. Ukuthi siyakukholwa yini angikwazi, ngoba kayisimi yempetha amaphepha akhona. But esikubona ukuthi abantu sebekhala kakhulu ukuthi sengikhuthi bathi nyami sengikhuthi. Isifiso sokuhlatshwa sesikhulu kakhulu. Abantu abaningi sebefise kakhulu uhlatshwa ngenxa yokuthi sikhangelele i-second wave evele isiqalile e-South Africa, ezingxenye izafika eZimbabwe mid-August.
Liqiniso yini lelo ukuthi nxa sokulamakhaza igcikwane le-COVID-19 lingamemetheka yini okwesatshelwa ngabaningi nxa kubuya la ama-second lama-third wave?
I-COVID-19 or SARS-CoV-2 yi-virus ememetheka ngesikhathi singani kulo mqando engani kule moisture. So isikhathi zomqando zivame ukumemethekisa ama-flu wonke. Amazwe amaningi akhuluma ngokuthiwa yi-flu season. So i-flu season ivame ukuba ngesikhathi ekungani sokuqandelela. Liqiniso yini ukuthi zamemetheka? Angikwazi, but ama-flu avele amemetheka ngesikhathi esingani siyaqanda.
Lowo ngusikhwica mfundo eLopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle. Sixoxelaye eseHarare.
Idale leParliamente ligqibe ukudingisisa ebelikwenza ngokuhlukuluzwa ngokwemacansini emsebenzini kusukela ngeviki edluleyo okuludaba olakhwezwa kuleli dale inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eye-Emthonjeni Women's Forum ngomnyaka odluleyo. Abaqhuba lomsebenzi ngabekomiti ebona ngokuphathelane lemsebenzi kanye lenhlalakahle ye-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare leyo Women as Affairs. Uluhlu abalethule ebulenjini lukhomba ukuthi besebeqhubela oluhlelo ekhade omama Swingo, Nyika, Growth Point, Mutare, Marondera, Harare, Magunje, Nembutia, Bulawayo, Plumtree, Lenkayi. Asizweni isiphathamandla salinhlanganiso unkosazana Melissa Ndlovu echasisa ngalolu daba.
Ngiyabonga. Thina njengeMthonjeni Women's Forum ngonyaka odlulileyo siqalise uhlelo kumbe umkhankaso okade ukhangelane lokulungisa kumbe ukuqeda indaba zodlame mayelana ngamacansi emsebenzini njalo lezikolo ezimbili eZimbabwe. Sisebenzise lama university njalo lama company abili sikhangele kakhulu udlame olumayelana lamacansi. Sisebenza njalo ngalowo msebenzi sasekhulumisana ledale leParliament ekuthini umthetho okhangelane kakhulu lezisebenzi eZimbabwe umumithe okulutshwana kakhulu mayelana ngodlame olwenzakala emacansini. Njalo nxa solwenzakale lolo dlame uhulumende kumbe umthetho weZimbabwe owezisebenzi ubukuthatha njengalinye icala nje lenziweyo elingafana lokutshontsha imali kumbe lokungavuyi emsebenzini. Lesikhalele umthetho womhlaba jikelele o-International Labour Organization esithi ngu-Convention 190. IParliament iphendulile ngo-April yathi kuqakathekile ukuthi ihambe endaweni kumbe iZimbabwe yonke nje idingisisa ukuthi udaba lokuhlukumezwa kwamacansi lubhahe kangakanani.
Kuyini elifisa ukuthi kwenziwe kube le mthetho enjani lokungenqabela kumeme kokuhlukuluzwa emacansini?
Thina sifisa ukuthi uhulumende weZimbabwe waqala abe lomthetho kumbe bakhande umthetho okhangelane nezisebenzi okhuluma ngokuhlukuluzwa kwabantu ngasemacansini emsebenzini. Akube isobala, akube yebhahla. Kube segcekeni ukuthi nxa umuntu esemsebenzini kuyini umsebenzi, ngoba umsebenzi siyananzela ukuthi abantu abaningi sebezisebenzi eZimbabwe. Ama-cross-border traders abanye bathi ngisemsikeni ananzeleli ukuthi labo bantu basebenza. Ananzelele ukuthi umntwana ofundele ukuthi aye emsebenzini usemsebenzini. Umkazana osendlini yami kumbe yakho esebenza umuntu osemsebenzini. Abantu abasebenza besemaplazini bengama-casual workers kumbe ama-seasonal workers bangabantu abasemsebenzini. Sifuna uhulumende futhi ananzelele ukuthi ukuhlukumeza umuntu, ukuhlukumeza umuntu ngokwamacansi kube yinto ebophisayo umuntu ayebika sibili. Sikhangela njalo i-compensation ukuthi umuntu nxa usuhlukumeze ngokusemacansini kumbe oxotshiwe umhlukumezile ngokuthi nedaba yokuthi wayalala icansi kumbe lahlukumezana ngokwamacansi kube le ndlela yokubhadala lowo muntu i-counseling kumbe ukuhlukumisane labanye abantu. Sifisa ukuthi umthetho unanzelele khonoko nokuthi mina njengomandlovu nxa sengikhuhlumeze ngikhahlumeziwe emsebenzini angifuni wonke umuntu akwazi ukuthi hhayi umelisi abambadike usajoni ngoba indaba zocansi ziyinto esensitive eyangisayo ebhidliza isimilo somuntu. So sifisa ukuthi umthetho unanzelele ukuthi kakube yimpi inkampani nxa ilungisisa idaba leli kayilungisise ngendlela ehlifihlekileyo njalo eyenza umuntu asale elobuntu bakhe ehlonipheka emphakathini.
Lo unkosazana Melissa Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye-Emthonjeni Women's Forum. Izakhamizi zeGwanda South zithi zithole isivuno esithe xaxa nxa siqathaniswa laseminyakeni edluleyo ngenxa yokuna kwezulu eliningi. Kodwa lanxa kunjalo ubukhokheli besigaba buthi uncedo lokudla lusadingeka ngoba kungayisibo bonke abalesivuno esihle. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngogcweleyo.
Isabelo sezansi emaNdebeleni seziliminyaka singatholi izulu eleneleyo okudala ukuthi izakhamizi lezifuyo zihlaselwe indlala enkulu. Kodwa unkosikazi Sitholakele Ndlovu eThakaliyawa eGwanda South uthi lo nyaka isivuno sibe nganeno kulaseminyakeni edlulileyo ngoba bebezinikele ukulima kulandela ukuna kuhle kwezulu.
sisebenzele imuli yethu ukuthi ingaze yafa ngendlala. Sasesilima sithola ukudla isivuno 36 bags kungama 90 kg futhi sasesithola ayi 36 amabele hlangana konke lomuntu. So isivuno lesi asisithengisi leso ukuthi sidle lembuti ekhaya. Lasta sibika isikhathi eside sibili ukuthi singaze siyelima.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi Pretty Mguni isakhamuzi seMagaya Village layo ogcizelele ukuthi uthole isivuno esihle njalo ukhangelele ukuthi sizabhutsha umnyaka.
Bengilima amabele, umumbu, inyawuthi, amazambane lendlovu. Isivuno sethu singasifikisa iminyaka ozayo.
UMnumzana Ephraim Nyathi, ukhansela kaWard 17 eFumugwe, uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown ngesinye sezizathu esidale ukuthi kube lesivuno esihle ngoba iningi labo baba belihlele emakhaya, indawo zokugwejisa zivaliwe.
Abaningi ngabantu abathanda ukuzigwejisela endaweni zokunathela, endaweni zanizani, bake bahamba ekunatheni batshonisa imini zabo, batshona ngemva kwenkomo zabo, batshona ngemva kwembuzi zabo. Hhayi, kukhanya lo nyaka izivuno zihle, nezifuyo zikhona, sibili zizele ziqoqekile, abantu ngane bayaphumelela sibili ezigabeni zethu lapha. Siyaphuza sithi into embi kwesikhathi iyaba lobuhle kwezinye indawo.
Lanxa iningi lijabulele isivuno esihle, usobhuku weMagaya Village uMnumzana Giyaboga Magaya uthi bakhona abasaludinga uncedo lokudla ngoba bengavunanga lutho.
Na emasimini lonyaka kukhanya kube kuhle kodwa ayisibo bonke abantu abaphumeleleyo. Abaphumeleleyo ngabantu abalimi belandelela indlela ezifunwa ngabalimi, especially ukufakeni imiquba lama-fertilizers. Kulabo abazange bayenze lokhu, hhayi akuzange kube kubahambele kuhle. Lapho kufakwe khona imiquba le ma-fertilizers isivuno sabona sibe sihle kakhulu, kodwa lapho kungazange kwenziwe khonoku kusuke kwatoda isivuno sabona sibe phansi kakhulu. Nxa sikukhangele sibili baningi abantu badinga usizo loku, especially kona labo abangazange balandelele indlela okumele zenziwe.
Okwamanje uhulumende usamise okwesikhathana uhlelo lokuphathisa abahlali emaphandleni ngokudla ukuze ahlolisise labo okufanele bakuthole. Kusenja loko olunodaba zisele zimadolo nzima izimbamgodi endaweni e-West Nicholson emgodini we-Mix North kulandela ukufa kwabasakhulayo ababili ngemva kokudilikelwa ngomgodi. Iningi labasakhulayo kulesi sabelo lemba igolide ukuze liziphilise osekudala ukuthi lizifake engozini ngoba kwezinye indawo kugejwa kungalandelwa indlela zokuzivikela engozini yemgodi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 nisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ngengelitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gande we-Studio 7.
Lichona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Morven Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zeGwanda eGwanda Residents Association. Sixoxa ke ngamadlozi ahlala emanzini afana labantu lenhlanzi okuthiwa injuzo. Injuzo lezi zibhahe kakhulu ezigabeni zeMashonaland, kodwa ke bakhona abathi laseMathebeleland zikhona.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga kugande ukwamukela kuhlelo.
Ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini osukuzwile ngabantu laba okuthiwa bayanyamalala benyamalaliswa zinjuso ababe behambe ukuyakha amanzi emthabezi? Kuyini wena osuke wazwa ngakho lo?
Abantu laba ababesiya emfuleni ngale ngabantu isikhathi esiningi ababesiyageza, okuyikho besikwesabela kathe ukuthi amanzi engekho eGwanda bazagcina abantu besiya khona ngale besawukha amanzi. Isikhathi esiningi abantu bangafika khona ngale bangafika bageze basuka banyamalale baze bayibonakala maybe ngemva kwamalanga amabili kodwa batholakala sebangabantu asebefile
manje bona labo okuthiwa banyamalala bayaphinda babonakale na njalo bona izihlobo zabo zithini selake likhulumisane lazo na belizilitshela ukuthi kuhamba njani
ye labo bantu babonakala ngemva kwesikhathi kwelanga elilodwa kube amalanga amabili kodwa isikhathi esiningi akula ngathi mina akula vele owakwatholakala ephila bathola nje sebedenda phezu kwamanzi kwesikhathi batholakale egunjini sebangabantu abafileyo kube sokusaziswa nje izihlobo zabo babuye babathathe izakhamizi sezazama ukuthi abantu bangayi vele khona ngale emfuleni ngoba kuyindawo eyingozi kakhulu ebantwini abahlala esigabeni
khona ukuthi abantu bona labo ababenyamalele bayabe bengayanga kwezinye indawo na ukuthi zikhona okwamaqiniso na injusi zona lezi ezikhulunywayo
okukhona ngenxa yokubuza abantu abadala ngendlela okwenzakala ngayo bacina besitsho ukuthi injuzi ingaba zikhona ngempela ngoba akula enye into engabulala umuntu emanzini lo muntu okwaziyo nje ukuchaya ubhamu ayetholakala vele esengumuntu osegalula ngemva kwelanga kumbe amalanga amabili yikho kwenza abantu bacebe khona ukuthi ngempela zikhona injuza emfuleni lo umtshabezi
okokugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga Chris Gande ke lamvalelisa abalaleli ekugcineni ibe sesithi mina izakhamizi zeGwanda siyazikhuthaza kakhulu ukuthi bangadlaleli kulo mfula ngoba isikhathini esiningi abangena phakathi kwawo bayanyamalala siyabakhuthaza ukuthi ngempela kungabi indawo umuntu nje ongeze khani ukugeza ayigezela khona kodwa adinge indawo ukuthi azikhele amanzi azigezele kumbe endlini bangayigezela emfuleni
lo ke bekungumnumzana Molven Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eGwanda Residence Association kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo igama lami nguChris Gande lilale
nanso ke ingxoxo yethu lo James Maravini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu olomculo olokhe sidla ubhedi emhlabeni jikelele othi Jah deliver us umculo wemdumo wereggae uthinta lokho lalokhu ya
Salbona ngiyabingelela uJay-Z Maravini. Ayi ngiyathokoza ukuthola leli thuba ukuthi ngikhulume loZulu wonke nje emhlabeni wonke jikelele. Ya ngimazisa ngemvelaphi kaJay-Z Maravini njalo lohambo lukaJay-Z Maravini emculweni. So uJay-Z Maravini ngumculi ozalelwe eFlabhuzi kogodla omnyama mahla bayithwala. Ngifunde khona ke esikolo okuthiwa khona iDikizi Primary kwengihambe khona esikolo 1980 ngafunda khona ngihlabela khona esikolo school choir ngisenza ama-sports konke nje okusenziwa ngumntwana esikolo okuthiwa iDikizi Secondary kule primary ngapha kule secondary khonapho so ikhulaphe enkulu ngathi life yami nje ekhulele kwami ekhaya ngumuntu owelisa izinkomo amadonki imbuzi izimvu yona leyana nje impilo yokhaya siyakukhamanza edamu kubupha ilokuze isipani senqola esamadonki edinga amanzi kumbe senkalo sokuzokuba ngcono kaleso ngemva sokubuye isigojo kodwa ke vele bekwamanzi abekhiwa emadamu emakhaya lapho inkomo ezingena khona ezichiya umquba phakathi ikubesulela umazi wesifiswanatha sifike siwavili sesinathe wona njalo ngomculo ngikhulele nje ngicula kakhulu esontweni Brethren Christ Church umculo wembube yosikhulu sileyo silalela kakhulu uLady Smith Black Mambazi silalela kakhulu umculo emileke ethiyethiyeneyo esindi bemvele ngiyithanda le mculo esindi ngoba
umculo wesintu unikeza wena umuntu ngubani imvelaphi yakho. So ngikhulezele ngokuthanda nje umculo wesintu ya umculo ngiyawuthanda, ngiyithanda kakhulu umculo ngoba umculo uhlanganisa abantu, uhlanganisa isizwe, iphoka umphefumulo umculo. Siya kusibona inxa sichaya kwezindaba kuma-shows, abantu bengitshele ukuthi umculo wakho utshintshe impilo yami, ulalele ingoma yakho ethi ekhuluma ngalokhu langalokhu. Izingoma ezi-positive ngempilo, ingoma ezakhayo, ingoma ezibonisayo nxa ukuthi kuzaba lolutho lubo luzaba khona. Kade sikhuluma nje kule mkhuhlane nje lenale khona yabo corona virus, COVID-19, HIV, malaria, yonke le sikhulume njalo lamalungelo ikakhulu abo mama ukuthi baba bangahlukubezwa mama. Zonke lezi ngoma zingoma ezikhona ezikhuthaza umphakathi ukuthi uhlale abantu bahlalisane kuhle. Ikakhulu kulezi nsuku khathesi abantu sebeyendisa abantwana masinya isikhathi sengafiki engakwazi ukuthi kade kungena moya abantu. Isigimu nje yinto engikhule vele ngiyithanda nje. Ngibe ngifundele khona ekhaya, ufunda ngalesi sigingi semakhaya esibazwayo fara amathwayini laphana ibhasikili uzama ngakho konke ukuthi khona imhlambi sound iphume. Uvele ngapha wawusilwa labazali ukuthi hayi kulamuntu olithama kadale ngapha mhlawumbe senkomeni uliko lilahla inkomo uzokuba besithi vele yona ikatali vele lubambo lukaSathane. So ngakho-ke asiyivumeli ikatali lapho ukuthi ubeke ikatali yakho uyifihle ufice seyibonile umdala ayithathe ayitshayele phansi futhi awusela uyayenze eyinye futhi. Namhlanje ngeze marazini elapha akhona namhlanje ngokubekezela nawo kusebenza nzima ngoba vele umculo into engikhule ngithanda kakhulu kwaze wafika esigabeni sokuthi ubaba qine sengivumele ukuthi ngibe musician. Ingoma yami le ethi Jah Deliver Us ingoma ethandwa ngabantu kakhulu ethandwa ngabantu kakhulu ngathi ithandwa kakhulu e-Afrika yasemhlabeni wonke jikelele. Ngangikhanda ama-responses engiwatholayo iyangijabulisa leyo ngoba ithandwa khonapha lapho engizalwa khona, ithandwa e-Afrika, ithandwa emhlabeni wonke jikelele. Ngakho-ke mbizi kakhulu ukuthi ngenze i-album eyayo i-reggae music. Umculo nje othandwa ngumuntu omutsha, umuntu omdala, wonke ayitheki. And umculo we-reggae umculo one-message phakathi. Ikhona-ke ingoma le ku-YouTube, ikhona-ke ku-Facebook, yonke indawo ngale abantu bangalandela uJay-Z Marabini, kuzo zonke indawo, ko-Twitter, ko-Instagram, kuzo zonke indawo nje ko-social media. So ngiyabonga kakhulu isupport engiyithola kuma-radio station, engiyithola kuma-newspapers, engithola wonke umuntu nje othanda uJay-Z Marabini. UJay-Z Marabini ngumculi o-original, umculi othanda ukubona abantu bejabula ngengoma.
Thank you.
lo bekungumculo ja delivers olokhe usidla ubhedu emhlabeni jikelele lesixoxa ke laye uJays Marabini. Hayi ke isikhathi savume ukuthi siqhubeke sisonke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.